sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Walambulela kuStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 13 Ntulikazi 2019 ku Cape Town. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla le-MDC lithi umabhalane wedolobho lawobulawayo umnumzana Christopher Dube oxotshwe ngobambe isikhundla sikameya kumele abuyele emsebenzini. Kukhuphuka intengo yamafutha ezimota. Iqembu leZimbabwe Netball linqotshwa ngele-Australia.
Iwinile 73-37. I-Australia hayi batshengisele sile ukuthi zintshantshu. Badlala and basebenzise i-advantage yabo iwuthini bona bade
zithole nzima intatheli izindaba kwele Zimbabwe
kusukela kuJanuwari umsila ama-incident afika 20 lapho intatheli izindaba zidlukuluzwa ngabantu abamthetho njengamapholisa.
Inyamazana zithwalise nzima abantu emaphandleni kwele Zimbabwe. Lingakhuthwali uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba kanye lezabesifazana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi umnumzana Christopher Dube umabhalane wedolobho lakobulawayo kumele abuyele emsebenzini. Ibandla leli lethule umbiko lo namuhla kulandela ukuxotshwa umsebenzi kukaDube okwenziwe ngumnumzana Dinashe Kambarami obambe isikhundla sikameya umnumzana Solomon Mguni okukhefu kwele South Africa. I-MDC ithi kumele kulandelwe isisekelo sombuso wedolobho leli lamanye ekumiseni umsebenzi izisebenzi zikakhansili. Ibandla leli lithi uDube kumele athoniswe amacala awetheswa nguKambarami labanye bakhe ngendlela esemthethweni. UDube ubetshaya phansi ngenduku esithi kayindawo ngoba uxotshwe ongekho emthethweni. Ngasenelisanga ukuxoxa laye kanye leziphathamandla zebandla le-MDC ngodaba lolu. Umsakazo weZimbabwe Broadcasting Corporation ubika ukuthi iZimbabwe Energy Regulatory Authority isikhuphule intengo yamafutha ezimota. I-ZBC ithi intengo yamafutha epetulo isikhuphuke isuka ku-$5.26 yafika ku-$6.10. Amafutha edizili abethengiswa nge-$5.07 asethengiswa okwamanje nge-$5.84. Amafutha ezimota ayasilela kwele Zimbabwe kulandela ungatholakali kwedola leMelika lokuwathenga kwamanye amazwe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Inhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions ithi isilolonga amalungiselelo ayo okutshengisela kuyona le inyanga isola ukubhidlika komnotho welizwe osekubangele ukuthi impilo yezisebenzi ibe lukhuni. Lokhu kwenzakala izisebenzi zikahulumende lazo zisithi zizatshengisela uhulumende engekela ukuze ngezelela iholo ngesilinganiso esiphezulu. Unobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi basaxoxisana lezinye inhlanganiso abasebenza lazo ngodaba lokutshengisela.
Kunjalo sebekukhumile ukuthi sokuyafaneleke sitshengisele. Kungaba nje mhlaka 22 nganye lamhlaka 33 kukhona okusaseleyo ukuthi sikubambanise ukuze siphumele phandle ke sazi isiZulu ukuthi asisekele. Sile nhlanganiso ezithize esisebenza lazo esithanda ukuthi nje izisebenzi zonke ziphathise kulalapha kade singakaze sifinyelele khona. Yikho sisakhulumisana labo bonke nje abasebenzayo kunhlangothi ezithize ikakhulu abangekho ngaphansi kwenhlanganiso yeZCTU.
Ekuqaliseni kwawo nalo umnyaka inhlanganiso yeZCTU ize iqoqe ukutshengisela kwaba lengxabangxoza. Kathe sikuyini eliza kwenza ukubona ukuthi kwenzakala okwenzakala kuqala, njalo siyasizwe lo hulumende eqonqosela ukuthi abantu bengavela betshengisele kumbe kube lodlakela bazabotshwa.
Besivele sihlezi sibotshwa iminyaka engamashumi amabili edlulileyo sezintolongweni. Hayi ukubotshwa nje ilungelo lethu akusesabisi. Okwenzakala ekuqaleni komnyaka kumaZimbabweni amaningi kumbe kuZulu kuyazakala okwamanje ukuthi kwabangelwa ngubani. Iminyaka yonke nje lokho kwaba nenhlanganiso yezisebenzi besivele sisenza ama-demonstrations ngokuthula, sisenza ama-processions ngokuthula, sisenza ama-strikes ngokuthula. Sikhangele ukuthi amapholisa yibo kufanele bebakhangele-ke banabo bantu-ke abangenela imithimba engasiyo yabo besenzela nje ukungcolisa amagama abanye.
Khathese lingathi yiso isizathu esiqinileyo sokutshengisela kuyini?
Ubuyanga yisi sizathu esikhulu, ubuyanga, indlala ezindlini.
Lo ngumnumzana Japhet Moyo, unobhala jikelele weZCTU. Ubexoxa loSithandekile Mhlanga weStudio 7 eseHarare. Unentethele izindaba ezidlula amajuma amabili ezibothwe lonyaka nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Lokhu kwethulwe emhlanganweni wokulimukisa intatheli zindaba ngezemithetho lokuzivikela oqoqo inhlanganiso ye-Media Institute of Southern Africa Zimbabwe owenzelwe koBulawayo. Intatheli zindaba bezifundiswa ngemithetho ebalisa i-Broadcasting Services Act, Interception of Communication Act, Official Secrets Act, Access to Information and Protection of Privacy Act, le Criminal Law Codification and Reform Act. Igqwetha leMisa Zimbabwe umnumzana uKakwashe Hobe uthi zinengi intatheli izindaba ezihlukunyezwe nguhulumende kusukela ngoZibandlela kusiyafika namuhla.
Ukuhlukuluzwa kwentatheli izindaba lokhe kukhona njengenhlanganiso ekhangelele lezi zinto. Sinanzelela ukuthi ngo-2019 kusukela kuJanuwari silama incident afika 20 lapho intatheli izindaba zihlukuluzwa ngabantu abamthetho njengamapholisa kumbe ama-members e-army njengasakubona ngoJanuwari.
Uhobe uphinde wachasisa kabanzi ngemfundiso abayethulela intatheli izindaba.
Lamhla besilapha ukuthi sikhulumisane le intatheli izindaba ngokwenzakalayo nxa intatheli izindaba zibizwe ngamapholisa kumbe nxa zihlangana lamapholisa emsebenzini wabo. Isikhathi eziningi siyakwazi ukuthi eZimbabwe kumbe elizweni lethu leli amapholisa abonakala eyizitha kubantu abasebenza ukuthatha indaba kumbe intatheli izindaba. Besilapho ukuthi sikhulume ngokuthi amalungelo intatheli izindaba alawo yiwaphi, njalo kwenziwani nxa intatheli izindaba sithi zibizelwe ku-police station ukuthi zizokhulumisana namapholisa afuna ngendaba abazibhalayo.
Umnumzana Barnabas Masimba, umgcini sihlalo weMisa Zimbabwe koBulawayo, uthi imfundiso abayithole namuhla ibachiye besuthisekile ngokumele bakwenze lobanje ukuhlukuluzwa kwentatheli izindaba kubhahile elizweni.
Hayi, sifunde kakhulu especially entweni zomthetho lezo ukuthi sibe kwazi ukuthi ukuze sibe safe kumele senze njani, siziphathe njani njengama-journalists. Wazi umthetho ukuthi osibopha yiwuphi njalo usibopha njani ngapi.
Intatheli izindaba yakoBulawayo unkosazana Andile Chuma uthi bafundiswe ngokusebenzisa inhlelo zokuzivikela. Uthi ukuhlukuluzwa kwentatheli izindaba kumele kuphele.
Sifundile njengabo intatheli izindaba kumele sifunde ukusebenzisa inhlelo eziningi ezilungisiweyo ukuthi zisivikele xa siphatha umsebenzi wethu ebulenjini nanxa sithumelana imbiko etshiyeneyo.
Intatheli izindaba zikhuthazwe ukuthi nxa zisebunzimeni kumele zibike eMisa Zimbabwe ukuze zithole usizo lwamagqwetha ngesikhathi beqala ukungena engozini kumbe bebotshwa ngamapholisa. Yimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Sizwe omanje ezivela emaphandleni silontuka melinkomo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampala kuvimbula.
Yekudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama ngontunga melinkomo. Namhlanje sisebhinga lapho esikeza libikela khona ngolwesivile ngendwangu ezigqekeza ezindlini zintshontsha ukudla. Kodwa namuhla sixoxa ngenyamazana eziyingozi ezihlala zivulala abantu kulumango. Silomgcine sihlalo wenhlanganiso yeBinga District Residents Association umnumzana Elias Spanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mtawini.
Ngiyabonga wankomo.
Akusichazisele ngenyamazana lezi yiziphi kahle kahle?
Inyamazana esizivulela abantu eBinga ezidume kakhulu izintathu, ulengwenya, imvubu lendlovu. Ndingakhangela kathesi eBinga singaziphila ngomfula uZambezi. Yikho sihlala abantu bedibana lengwenya lakanye lemvubu. Indlovu yizo esizilanda abantu emzini yabo.
Vanga kasebefile lonyaka.
Lonyaka kuma records ngasikhangela ukuthi sacina ukukhangela ama records athiwa ngama official records epolice ngo February silungisa ukuthi ayipositive paper ehambisa ngokufaka. Ngaleso sikhathi kwakufe oyedwa, kwakufe ababili, sorry. Omunye wayebulawe yingwenya, omunye bulawe yindlovu. Kodwa nxa sikhangele sibuyele emuva yakhangela ukuthi ngomnyaka odlulelo oka-2018 abantu abavalwa phansi ipolisi ukuthi wabulewe izinyamazana nabantu abangu-7. Kodwa ngaphandle kokubulala abantu aningi kakhulu ababulalelwe imizi, amasimu lokunye okutshiyeneyo.
Abezendle bona batheni nxa likhulumisana labo?
Sababhalela i-position paper abantu bezimpact ukuthi sihlale phansi sibonisane ukuthi singakulungisa njani udaba lolu. Ngenxa yokuthi kule mule ezazibuye ku-association yethu besithi bacela uncedo ukuthi ngababona basesifuna ukuhambisa izimpact e-court besithi bafuna ukuthi bedinge ukuthi ayi-compensation. Sasesithi singakafiki lapho ahlale phansi labe e-pact sibonisane ukuthi kungalungiswa njani i-problem singabantu engakaqashi ukuhambe ema-court. So salungisa ukuthiwa i-position paper le esehambisa e-park. So since ngo-February abakasiphenduli. So i-problem esesilayo ukuthi nathuna ukukhulumisana lawo kodwa bona abakhanya abasizwa.
Ukhuluma ngendlovu, imvubu lengwenya. Yebo, ingwenya zihlasela ikakhulu nxa abantu bethiya. Imvubu zona zihlasela nxa sokutheni?
Abantu nxa bethiya bahle, so amabhothi ayesewathi ngamakhanuni okuncane lokhuyana abaye bengena emanzini. Kumele bengene phakathi beyofaka amanethi awo. So izona imvubu ziyandisa ukuthi ziyatshaya kuyibhothi lokhuyana umuntu ewele emanzini ibisinjani ibisimbulala. So iproblem enkulu ngakhanyela ukuthi ngaphandle kokuthiya abaningi eBinga basakha amanzi emfuleni. Ngoba amanzi lawa impompi kakabi maningi kakhulu ukuthi efike ebantwini bonke. And ngokunye futhi njenge-association esakukhulumisana labezini ukuthi sanifakelani abantu amanzi. Ngoba khonokho abantu bahambe bedinga amanzi besiyawatsha emfuleni besiyathiya behlangane lezinyamazana zona lezi.
Nxa ingambulala umuntu imvubu iyenzani, iyamudla?
Hayi, imvuku ayidli. Eyandisa ukudla ingwenya. Imvuku iyaphonga kwesinye isikhathi ngalomnyama iyaphonga uluma, ikuqume. Kwesinye isikhathi iyaphonga ukutshayela ibhodi ugcwile. Akhanyanisa abaningi ababe bebulewe izimvuku, abanye babe bebulewe ngokugalula. Uyakubulalela ibhodi lakho iphinde nxa ingakulumanga, kwesinye isikhathi iyaqhuma ukugalulini.
Ungaphosela ukugcina sibanda mhlawumbe kugatsha lwezendle.
Thina esikucela ukuthi izimpazi zona thina siyayiqala njengezakhamizi zawabhalela kuhle kuhle. Cela besiphendule sihlale phansi sibonisane, zenze ama-awareness campaign, zenze ama-tool kits, sibonisane ukuthi compensation yabantu ababefele ilungiswa njani.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo sibanda, siyabonga.
Ngibongile kakhulu.
Lolobe kuluhlelo lwezemaphandleni besixoxa lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeBinga District Residents Association umnumzana Elias Spanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Oliver Lelisayo nguntunga milinkoma
ngukama
yabo akukho ke jakhindala ntunga milinkomo sike sibone ke okwamanje soku isikhathi sehlelo liphuma lendaba lijona lendaba.
Linga lithola njani izilukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lwezisebenzi ezCTU esigabeni seSouthern Region. Sizwa kuthiwa iZCTU iphakathi kokuzwa imbono kaZulu ukuthi kuhambe njani. Ungasitshela ukuthi uhamba njani kwathi?
Kweli kuliqiniso ukuthi iZCTU yinhlanganiso ethi nxa isenza ama-decisions ayizenzele. Bayakholwa kuloko kuthiwa i-consultative approach ukuthi kaluzi abantu bathini ukusenza i-decisions. Sikhuluma ngeZCTU ibhizi iyaqoqa abantu ngokuthiyana kwama-regions, ngokuthiyana kwama-districts ukuthi izimbono yabantu ikakhulu isizwa ngani. Ziningi into ezikhulunywa kwathesi ukuthi right, siyananzelela ukhathesi intengo zezinto ziyachansa suku zonke, khonokho sifuna ukuthi zona izisebenzi zibona njani. Sinanzelela njalo ukuthi iholo labantu kathesi liphansi, yimbono izwayo leyo esuke ebantini. Sinanzelela njalo phezu kwalokho kule ndaba leyi ethe kumiswa ngapho ukuthi kungasasebenzi imali zemzini esingathi nayo i-multi-currency. Kule nhlobo ezingathi abahlangane lazo impahla ezinye ngathi ezishota, ezinye ezikhona into engawuthi ziphansi kakhulu. So iZCTU izama ukukonsulta abantu ukuthi pho nxa kunjalo senzeni. So ke ngikhuluma kanje ngile qiniso lokuthi pho sesizafika ekuqini kwalokho, and ngiyakukhola ukuthi masinya i-general council izahlala isinikiwe ifuwani. Njalo sile ndaba vele ezinye ezingakapheli ezisaziyo, indaba lezo ukuthi nxa ungasebenzi RTGS italiyana imali 2% leyana ethathwa nguhulumeni. Abantu vele abala mali leya ndaba ilokhu yindaba emqoka esegudwini. Lawo ngenye yokukonsulta ngayo ukuthi njengoba silo hulumente ongathi kalaleli senzeni, sincedisane njani la. So ke into zonke lezi ezibanjwayo ukuthi abantu bakungeyidecision babona ukuthi baqhubeka njani ngalolu hlupho esifakiwayo.
Sizwa kuthiwa okunye okungaphuma ikutshengisela, kuliqiniso na?
Leyo liqiniso ngoba ukutshengisela kuyindlela yokukhulumisana lalo ofuna ukukhulumisana laye. Ngoba umuntu ungathi asihambe etafuleni sikhulumisane, ubona ngathi uyadonta uya etafuleni. I-constitution yeZimbabwe iyasivumela ukuthi ukuze lowo muntu ananzele ukuthi hayi phela into le esithi siye etafuleni asiyo nto yabakhokeli ngeleadership kuphela, into ezisebenzi zonke. Njebo kuhambe izisebenzi ziyaphuma ukuthi hayi bancedisane lokuthungameli ukuthi asihambeni esitaradeni sitshengisele ukwenzela ukuthi lo hulumende esikhuluma laye akwazi ukuthi laba abantu abahambe etafuleni aso leadership kodwa ngabantu. So ke leyo ngenye indlela yakhona engenzakala, and akulanto embi abantu babesebenzisa esemthethweni ufanele bayenze ngoba sebedibeke kakhulu khaya ngathi ngela muntu obancedisayo.
Manje nxa lina khonapha liqoqa likhuluma lalezisebenzi ngodaba lonalolo, okuphuma kakhulu okumqoka kukhanya kuyini ukuthi abantu bakhanya bekufuna ukuthi kwenziwe?
Well, abantu bale mbono eminingi nabantu bazondile khona okutshengisela kukhona ukuthi abantu bazihlalele ngekhaya bengayi emsebenzini konke kukhona. So ke sokuzananzela ukuthi phakathi kwalokho kubili ikuba okungasebenza kumbe njalo kusebenze konke, ungathi hayi leyi viki asizihlaleli ngekhaya. Nga ungabona ngibongela kuba ali reaction engxenyeni iviki elandelayo asengizeleni uyakuhlasa uzidela kubondi kube kuzaphutha kodwa izene ndizombili zikhanya ziphuma egcekeni indaba yedialogue la ikhona kodwa siyayibona ukuthi isiyindaba esingathi sidonse kakhulu uhulumeni engalaleli into ebeyokuqala ikhale abantu ukuthi bethi hayi bani asikhulumisane lohulumeni ke sithole indlela yokuthi sibone siphuma njani kodwa leyo kukhanya ngathi ayenzakali. So abantu bethi hayi ama-options abayangasinceda yi ukuzihlalela ngekhaya lokuthi ayi-stay away kumbe kutshengisela emgwaqweni. So yizo ezikhayele ukuthi zonke lezo zingenzakala.
Lo-ke bekungumnumzana Ambrose Sibindi, umgcinisihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi e-ZCTU e-Southern Region, ebesiqoqelayo kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Igama lami ngu-Chris Gande Lilala.
Siyabonga kakhulu-ke Chris Gande. Sike sibone-ke ukuthi namhlanje usithandekile mhlanga osiphatheleni kwezabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile mhlanga. Namhla kuhlelo sixoxa lo nkosazana Barbara Thanyanyiwa ogatsha olubona ngamalungelo abesifazana kwinhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions, njalo engumkhokheli wenhlanganiso yeCommercial Workers Union. Sicubungula ubunzima obubhekane labesifazana abasebenzayo ngesikhathi umnotho welizwe ubhidlika.
Izisebenzi azisakwazi ukuthi zenze njani. Uyakhumbula ukuthi i-monetary policy ekamsibinile yabuya ikhipha i-US dollar ireplace ye-RTGS. Abanye amakhampani zebesekalisikunika abantu ama-US dollars sebabuyelile kuyabanika i-Zim dollar and i-Zim dollar yangikhona kayirethwanga. Ayizange ifakwe ibhenki irating yakhona e-bank rate bapho ngobuyela kubhondi ira leyana. Imali ezazingama-US dollar ama-pensions ezisebenzayo ngama-US dollar atshintshwa aba ngama-bond note and engarethwanga njalo, ekutho ukuthi khona lanxa sisemsebenzini sidubeka sizakhontinua silokho sidubeka la sesiritayile. Yikho okunye okubuthe
sesikhangela ugatsha lwakho lwabesifazana, kuyini elikunanzelelayo okwehlukileyo okubakhathazayo kulabanye?
Ubuhle bakhona ukuthi yimela omama abasebenzayo njalo ngimela omama kugatsha lwe-Commercial Workers Union. Ngingu-president ongumama, ama-issues abomama a-affecta omama maningi kakhulu ngoba you find ukuthi umama nguye okumele abone ukuthi khona ezinto kufakwe into yokupheka, nguye okumele abone ukuthi abantwana badlile, nguye okumele abone ukuthi abantwana bagqokile. Yonke into ikhona lanxa ubaba eyabe khona. And nxa sinanzelela ukuthi silabomama abangelabo baba ezindlini esithi ngama-single parents, so uyathola ukuthi khona ukuwoma kwezinto lokhu kuwe kubomama. Xa kusenziwa ama-budget into ezingama-sanitary towels akufakwa kuma-budget ngoba bakuthathe ezithi into ezingelamsebenzi. So kathi singakhangela ama-sanitary pads ukuthi adura njani. Mina nginje ngisebenza angikwanisi ukuthi ngiwathele. Nginabantwana ngabantu badala ababili, mina owesithathu osokufika nzima ukuthi ngenyanga ngikwanise ukuthi ngiyithenge okukwana thina sonke sobathathu. Njalo ungakhangela kathesi akunamagesi, siyakwanisa ukuhlala ingxe ama-hours ayi-16 singelamagesi. Nxa singelamagesi kumele usebenzise inkuni kumbe igasi okuyikuthi kuna omele adinga inkuni lezo umuntu ongumama ngoba nguyomele abona ukuthi kuphekiwe. Sithola abantu omama especially abasebenza emadorobheni bethwala nzima ngapha bayabe besebenza gadala lemsebenzini bengatholi lutho, bengathayisa sebehambe ezindlini akula nkuni akula manzi. Njengawakhangela indawo yakoBulawayo sesilamalanga adlula 10 singela manzi, okuyinto edalisayo kakhulu ukuthi omama sitholakala sidibeka nxa esehambe uyadinga inkuni, umele ahambe edinga manzi ngapha uyabe ediniwe. So sibona ukuthi omama bayathola nzima kakhulu ama basic commodities ezitolo asathengeki into ezinjengabothikela into ezinjengabompuphu into ezinjengabonyama vele inyama sisayazi abantu abanezisebenzi eziningi vele abasakwazi ukuthi inyama yikuyini ungathi uyazama ukuthenga amatemba itemba lakhona kalithengeki honestly impilo esesiyiphila kathezi njengezisebenzi isifanana laleyo izayithiwa ngeyezibhonda ama destitute standazile workers are now destitute.
Ugatsha lweni lwabesifazana lalo liyaxhasa umbono we-ZCT ukuthi kutshengisele.
Yes, siyawuxhasa kakhulu ngoba umbono lowo ulethwa yi-ZCT waphuma kudala okuthiwa yi-General Council okuyiyo eyenza ama-decisions abamba izisebenzi. Thina njengabomama lathi siyahlala kuleyo nhlanganiso kuthiwa yi-General Council. Nxa kusenziwa ama-decisions lathi sabe sikhona siyabe sincedisana labo lathi sesathi pushe ukuthi no into sezinzima kakhulu ake siboneni ukuthi singayenza something njengezisebenzi ngoba sesidiniwe awusathuleki lapho ezikapho.
Leyo bekuyingxoxo lo Nkosazana Barbara Tanyanyiwa okhokhela ugatsha olubona ngamalungelo abesifazana kunhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions njalo engumkhokheli wenhlanganiso yeCommercial Workers Union. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu ke Sithandekile Mhlanga, ungadinwa lakusasa. Kwezemidlalo, iqembu leZimbabwe Netball namhla linqotshwe ngele-Australia 73-37 emdlalweni wenkezo ye-Vitality World Cup odlalelwe eLiverpool kwelebhilitane. Akade besenkundleni okudlalelwe khona bathi lizamile kakhulu iqembu leZimbabwe ebelithweliswe nzima ngele-Australia eliyilo elibambe okwamanje inkezo ye-World Cup. Ake sizwe umnumzana Elvis Ncube exoxa ngodaba lolu.
I-Australia team engu-number one emhlabeni nje kulona yomdlalo we-netball. Nxa siyibhekele futhi ukuthi yiyo esile-record number yokuwina i-World Cup kwedlula amazwe wonke nje emhlabeni jikelele. So singakutsho ukuthi umdlalo wangkhonapho ungakube lula kakhulu kumantombazane ethu. Kodwa hhayi, adlalile sibili amantombazana loba sishiwe nje ngoba sidliwe iwinile 73-37. I-Australia hhayi batshengisele sibili ukuthi zintshantshu badlala inde basebenzise i-advantage yabo iwuthi nibona bade amantombazane ethu agijima sibili afast i-energy balayo bezama sibili ukubreak amasinda bezama sibili ukuthi begijime besebenzisa i-energy bebreak begijime kodwa hhayi i-Australia i-defense yabo ibakhulele ngobude 1-2 le-experience kokutshengiseleyo ukuthi hhayi umdlalo obojwaleyo kakhulu.
Ye, singathi okulandelayo kuyini?
It's next game sidlala Northern Ireland. Lapho ke sithangelele ukuthi amantombazana azanqoba. Ngiyakwazi ukuthi bangu-number 7 kodwa hayi, thembile sibili ukuthi ngendlela energy abatshengisa ngayo ukudlala amantombazana ethu. Angane ngakunqoba ngoba igame yabo ye-Northern Ireland bedlala eSri Lanka. Abatshengisela ukwazi intshantshu njengalo kwathi ukuhlanela kho lamhle kwe-Australia.
Ungasitshela ke ngama-points.
I-Australia yekhokhelayo. Ngoba yesi la 2 wins kulandele iZimbabwe ile 1 win and then kulandele le iNorthern Ireland sokugcina iSri Lanka. iZimbabwe ile chance enkulu kakhulu yokuqhubekela phambili ngoba if iSri Lanka ingadliwa iZimbabwe laye ilobe ngazi idliwe iNorthern Ireland iyaqhubekela phambili ngoba kufuneka ama-team ayi 3 ku group each group.
U-Elvis Mpofu ngomunye wabaqondisi benhlanganiso ye Warriors Club sixoxe laye ese-Manchester kwelebhilitane.
Oh, come palapala, come ntombazana, come palapala, come ntombazana, come palapala, come ntombazana, come palapala.
Lege ingoma yekimbongi ulikwa kancube sinake hlukane ukuthi sikhangele ebesikhokhela lamhlanje ibandla leMTC lithi umabhalani wedolobho lakwaBulawayo umnumzana Christopher Dube kumele abuyele emsebenzini ukhuphuka intengo yamafutha ezimota iqembu leZimbabwe netball linqotshwa ngele Australia siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu okwamanje ngolivalelisayo ngoGibbs Dube.